Uba kungombo wati sifaka pakati wati kuna vantu vambika sviko napa lapa ngitsiya kona yiko lapa ndokusinze kona ya congratulate umpo wetu uhanana ngokubana uthole isikhundla sokuba secretary general wezaphu entsha ngoba izaphu endala wabambana le Zanu Jongwe yiko lokho sokuyizanu PF kathesi and kuloku kukhona
babonana ungampendulo sithi lapho Juma
abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izanu asukubambana laphana yokujoyina izanu kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina izanu lokubulawa and ngaleso sikhathi kubaba unkomo lezipra babefake izikhali phansi number one. Okwesibili babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uzanu uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF isibongo asithola mhlaye chada lozapho hayi uzapho usedlulile phambili usechade lomfazi omutsha
Thuma ngawampendula sibili ngamafitshane khonapho ukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa
uzanu ugcwele ngothando olukhulu kakhulu nxa wena uzapho ungasilathando sizasebenzisa uthando lwami lukazanu siye phambili akula divose khona siya phambili kowethu sisonge kwabana yiko ntena hayi xa kunokunye okuvukayo kuyake usonge uyovuka okutsha kodwa lokanoka udala ngilokuubambele kukhona sibili and look akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata i-democracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances kodwa sibili okhuna iqiniso like Israel pointing out i-age le ira yabantu labana abasungula into leyi abantu engibangikhona sebasithiya sebazidlalela so kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo kodwa-ke akutho ukuthi ngenxa yokuthi bona sebehambile so kumele silahle isiko kumbe silahle indlela abasishiyele yona kumbe abasifake kiyo siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho esikhuthana khona ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka nxa siphakathi kohambo olude kangaka sizaqhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize kodwa akutsho ukubana sokulahlwa imbeleko ngokufelwa uhle ungahanta akusela kumntwana ozazalwa ngemva kwakhonokho so sizayala silokhu sihamba sikhona phana sizayala silokhu sikhumbuzana ngendaba e-unity nale yenzakalayo le unity vele yenzakala nje ngesikhathi sempi kungakathathwa uDluse kuzofika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhomba ngayo namhlanje siyayala silokhu sihamba kwaphana yikho okukhona ohanana abafowethu nabo sibafisele nhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana senza ama-checks and balances i-democracy iqhubeka isiya phambili
siyakuza babuthuma babonana pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile okuveza ukuthi kulo manyano njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni
okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale uzananzelela ukuthi siphume after 22 years abanye bakhona izaphu bebeyijoyine ngo-78 okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuzanu ukwedlula isikhathi abasida bekuzaphu so kuyatholakala ukuthi umthetho kazaphu izimfundiso kazaphu igugudeke ize iphele so hhayi kuyatholakala okwesibili abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayani uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphwana izimota asikusoli vele nxa esebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engingakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi hawu bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge-unity leyi esithi khona noma uzaphe engasekho phakathi kwayo sa-achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hundi amanye ama-region ephumelela esiya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibini le-midlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le-infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lo mgwaqo lokhu esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokhu esaba lozibuse kulama-properties kazaphu lezipra athathwayo lokhu esaba lozibuse kangabiselwanga kuzathiwa yiye ama-properties lawa ahlangana elokuzenini ekubambaneni kodwa bangunanzelele ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafa ngegugura hundi abakancwatshwa uzananzelele ukuthi khona labantu bakazaphu lo Zipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichinge kwesinika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi yizo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjwananga.